Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo.
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyazokuya ngaye kumbe ukuthi yena usebenza njani kodwa thina sisebenza lokho sikhangelela ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa xa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ne-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe e-Weser North ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo. Uthi lolu hlelo luza kuba lwehlukene lolweminyaka edluleyo olwalusetshenziswa iZANU-PF ukulolonga abasakhulayo. Abalodlakela ababetshaya abasekeli bamabandla aphikisayo njalo besephula amalungelo kazulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lwe-National Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lolungamanga kuhle.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Uhlelo lwe-National Youth Service luzaphendukiswa usetshenziswa imithetho yephalamende. Lokhu sizakwenza silandela izifiso zikazulu. Sizakwenza ukuba wonke umuntu ezabelweni alalelwe singakabeki lumthetho.
National Youth Service Bill to the Attorney General's Office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla abazekwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizimusi abo. Uthe njalo kulomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uzulu ufuna usebenze njani lumthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba betshiyane lemikhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancishana uthi uhlelo lolu vele lulezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe i-National Youth Service ekuqhatshweni emsebenzini kahulumende, ngoba siyazi ukuthi i-National Youth Service akusiyo into enational kodwa into ebandla into ezana uPF so lokhu sokusitsha ukuthi lo la lo ongekho kumbe ongazwani la elibandla lezana uPF umsebenzi akasawutholi kuhulumende ngoba akusiyo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku national youth service ngoba nanga phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe so lokhu sokuyindlela yokubandlulula ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lo nalo ongasoze ajoin ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupha ngakho ke sokuzaba lobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi
umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu
kuyasidanisa thina abantu bezimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-national service iyeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga kodwa akuseze kuphumelele ngoba vele abatwana bakhona baningi kakhulu sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza sephonga ubamba lapha lalapha lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha ngoba lokho ayisikho esakulwe lilizwe abatwana bonke bayafanana
elinye ilunga lezanu PF umnumzana Matthew Sivindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha lokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo
siyabonga kakhulu abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo
uhlelo lwe-National Youth Service lwamiswa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali inhlanganiso ezivalisa umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations zenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo oluntu ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uzulu wonke waseZimbabwe owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo eleZANU PF ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo. Owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngoba zisithi ungumthetho omubi. Ibhili le iphakathi kokuhlaziywa iPhalamende andubana ipasiswe ibe ngumthetho opheleleyo. Inhlanganiso ezingamashumi amabili ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition kanye leVeritas zithi umphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima wafaka imigqa encindezelayo kulibhili engakhulumisana nangalozulu. Ngokunjalo zithi uMudenda kumele ayikhiphe ePhalamende ingahluzwa ngoba okunengi ekumumetheyo kuvela kuMavima ajikuzulu. Zithi ingapasiswa libhili iza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo mahlayana kanti njalo izaphazamisa inhlelo zokuphathisa uzulu eziqhutshwa ngezinye inhlanganiso. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVeritas umnumzana Lizwe Jamela yena othi ibhili le ilomthelela omubi kakhulu.
Masikhangela umthetho lo omusha lo ofuna ukuthi ufakwe ulakho ukuthi kuthiwa uyanqabela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingabonakali kubhalwe kuthiwa supporting or opposing ama-candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe but nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke nxa sithi umuntu siyabe sisho even umuntu olihlanga nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo umuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe ezepolitics.
Iseli palele usomlomo we parlamente limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungavunjwa. Libona esamukela yini isicelo se?
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyazokuya ngaye kumbe ukuthi yena usebenza njani. Kodwa thina sisabe lokho sikhangelela ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ubone njengoba laye eligqweda uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ne-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi. So lapho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe nxa ekhangela ibhili leli elisephalamende kathesi.
Emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengaya ke enkantolo ukuyawuphikisa?
Kukabili kungabili ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi
Umnumzana Lizwe Jamela uligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Veritas. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lomphathi ntambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso esizimeleyo umnumzana Paul Mavima bathi kababuyeli muva kulolu daba. Bathi njalo ngamanga ukuthi kabazange bakhulumisane lenhlanganiso esizimeleyo kanye lozulu ngenguquko ephambi kwephalamende. Umongameli yamasoni Mnangagwa laye uthi ubalulekile lomthetho ngoba injongo yawo ingeyokwenqabela inhlanganiso ezizimeleyo ezisetshenziswa izitha zeZimbabwe. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe eWestern North ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF abazame ukuvimba umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukudlula ngemota ukuyakhulumisana lenkokheli zaleso sigaba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterloos Siziba utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi udlakela lolu luqhamuke njalo kwezinye indawo ezivalisa igogwe egudu kanye laseuzumba izolo.
Yeah, ngiyabonga thina sile nhlelo zethu kezuke emaphandleni namhlanje ke besise weather north. Emalangeni adlule kusukela ngomvulo ke bese uzumba lapho ke libone khona isithombe lokunye ke abantu bezandwe zamuhlukumeza abantu wethu lokhu sincindezela ukubana ke singangeni ke uzumba lokuthi hlangana nabantu befaka ama roadblock adlula i7 kusuke Harare usiyafika ke uzumba namhlanje njalo bavale weather lapho bezokhona ukubana besilemhlangano yethu bofane siyenze khona. Kodwa ke sikwanisa ukuyenza imhlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye one of farmer business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke lokutshaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu kubana ke singaqhubekeli phambili ke swaba sesihambe ke kubana sibonisa la mapolisa ngendaba yodlakela lo dlame ke olwenzakalayo ke emashonaleni east.
Lile siqiniseko bani sokuthi abadala loludlakela ngabebandla lezano PF njalo selike laxoxisana labo yini?
Laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silawa community leaders abaziyo labo bayazakala asobantu abagqoka ama mask abantu ababonakala ukubana ngabezano ngabantu ababonakala ukuthi bathunywe izano ukubana ke besincindezela ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lokuyazakala ngenxa yokubana izanu yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayeza ukubana ke beqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence lokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayiphambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikuwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ephikisayo ingathola ke i-support enjengale abayitholayo ke ngesikhathi esime khona. Yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu ukubana ke ye kulobunzima abantu bayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana iZimbabwe kube le nguquko njalo siyathembisa abantu ukuthi nasoze sayethuselwa njalo kubiselwe emuva ngenxa yokubana silala ilungelo lokuhlangana silala ilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo. So akula muntu ongasimisa ngoba ubani lobani ngenxa yokubana la malungelo asemthethweni welizwe. So kutshenela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zoba singaqhubekeli phambili siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube lenguquko. Inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa even laba eZanu-PF ngenxa yokubana yibo phela abangarholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo kubana abanye bakhona abalalezi mali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhu adabukileyo lezi kipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelele. Konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube lenguquko. Inguquko leadership ezavumela amapolitical party kubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenza njalo ezavumela ke ukubana uZulu ke eme lapha afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale njalo uhulumende fanele nakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi yokuswelakala kwemithi yokuswelakala kudla lendlala yiyo yenza ukubana ke sibe lapha esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Wabona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adale uDlakela. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakuyemukeli umbiko ngalolu daba. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF lithi umholi wogatsha lwezempilakahle esigabeni seLimpopo Province unkosikazi Phophi Ramathuba kumele axotshe umsebenzi ngemva kokuphuma kuvideo etshela isizalwane seZimbabwe ebesilaliswe esibhedlela eLimpopo ukuthi kumele siye kwelatshwa ezibhedlela zikamongameli yeMasoni Mnangagwa eZimbabwe. Lolu daba luqhubeka lusemilonyeni yabanengi abanye besekela ibandla le-EFF ekuthini uRamathuba axotshe umsebenzi kodwa abanye besithi ukhulume iqiniso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana Kethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana.
Bekuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment imboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwami ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe. Mina ngahlala ebhentini they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo no money no service. It's only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we are Mnangagwa's responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lokho?
Ubuhlungu ba kuyazwisa but liqiniso njalo.
Ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyelatshwa eZimbabwe khona ngani yikho phela.
Baba Thube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets. Umama lwanomzwili ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abanengi vele abokuthi umuntu akhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha lapha nakho sebafaka ama policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi foreigner ubelethela ku government 3000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abanengi bazanithethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona. We forget about solving our own problems. We cannot be exhausted. Ubuntu benda oyona leyo. That is a fact.
So, vela abantu kumele bezilungisele kwabo. Yiko kutsho lapha mphe.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Baba dube. It's so sad. Ukuthi iSouth Africa is the youngest country nge independence kusadeki la. So, it's sad ngoba even our leaders, they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula. They fly to South Africa. And the next thing that we go to South Africa, kambe iyabinganani shwa yoni South Africa yankona. Wese umuntu lwana umuntu o operator antu zulu kutu kulume watini. Laye umuntu kutina se kusiba too much. Nikini solishe kutina se kusiba too much. Ngoba we don't focus on fixing our own things, but we become too comfortable. Ngama situations aza aade za amukuti sinete ngaleso sinetiseke ngaleso skadi. Yeah, starting from our leader.
Ukhethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kweSouth Africa uMnumzana Mbuso Mhlanga.
Umuntu angaba yisihambi, umuntu angaba yisihlupheki, kodwa uma umuntu sethe wafika egumeni lakho asithi wabona na ukuthi lo muntu lambile umuntu lo yagula uyazama ongakwenza ukuthi umncede nje umphefumulo kaNkuluNkulu into yaqala. So laphana ekuthukeni ya kuzima babudube ngoba makubuya bona abakhulu besuka eZimbabwe bezokwelathwa lana akula not even one person says anything bayalathwa babuye lesebe right but because iphovo ihluphekile then sesiyathuka sitshelwe yonke into then ngibuye entweni yesibili yes ba right ba wrong ukusithuka ngoba let me hit the nail on the head.
Yeah, cool.
Some people abanye bona laba abayibo abagcweleyo la including mhlambe nabona laba aba lowo kade thuka uzothola ukuthi ekhaya le mayifika lekhaya uyantshintsha agqoka amakhandala abana abanye labana ababusayo naye ashaya izilogani abazali bakhe bavotela the same people abakhona abenza ukuthi abantu sigcwala amazwe. So aluva kuyukuthi abantu singafika ukuthi sibe ngqotho sibe neqiniso empilweni zethu babudube ukuthi must we have had enough of this, let's change wonke umuntu abe in that kind of a boat. Hayi ukuthi abanye lana kuyakhulunywa hayi bakitha sintshintsheni liyabona sesihluphekile but abanye babhizi bavota khonale bavotela the same people. So at the end of the day sohlala sithukwa sesiyizinja nje sesiyinto engasilutho khona nje ukuthuka umuntu osegula bekungekho right kodwa ngezinye indlela ba-right futhi ngoba the same people yithi futhi esivotela the same government that is there.
UMnumzana Mbuso Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube uxoxele uMnumzana Limukani Mpofu ovela eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Baxoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Siyafuna ukuvota Dube kodwa manje amalungelo asilawo ukuthi sivote sikhululekile njengoba sibona nje sikhuluma singesisemazweni. Yikho khona lokhu kubangela ukuthi ubone ngani abantu abasha bavota. Njengami nje yabona njengoba nje ngiseCape Town ukuthi ngizosuka lapha eCape Town ngihambe 3 days ngisiyafika ekhaya ngisiyavota. yabona ukuthi ilungelo lami libandezeliwe kube kusake avunyelwe ukuthi kuvote umuntu lapha khona i-diaspora vote ngabe konke kuhamba kahle thibe kodwa amalungelo lanyenzezelwe yikho nje kubona ngathi abantu abasha abakhuthalelanga izinto zezombusazi
manje nxa kunje phela akusuze kube le nguquko ezibaba so inguquko iyabuya nini njalo iyabuya njani nxa lingavoti
inguquko thube ingaba khona masingabambisana sonke njengabantu bezimbabwe okwenzeka ngo-1980 smith ekhutshwa embusweni namanje kungenzeka usmith wakhishwa ngokuthi abantu bonke babebambisene ngomqondo bekwazi ukuthi bafuna ukumkhitha esitulweni namanje abantu bakithi uma behaibesazi ukuthi bafunani befuna ukuthi bahlupheka bezibona ukuthi bayahlupheka uma kuwukuthi bayahlupheka ngoba thina sengasakwazi phela ukuthi kanti abantu bakithi bayahlupheka ngempela ngoba ngendlela obona mdonselwana ngayo uthina lawo suzibuza imibuzo eminingi ukuthi ayi mhlawumbe ngithi abantu bakithi bayahlupheka mhlawumbe yingeza engikubonayo abanye abantu bakujabulela ngoba kube kuthiwa sonke siyakubona ukuthi siyahlupheka angithi kube kuthiwa siyabambana sonke sibe sibe nomqondo oyi-1 njengokwenziwa yi-youth yona le yakhipha usmith ngo-1980 kodwa manje sibona engani siyadonselana abanye badonsa besiyale abanye bedonsa besiyale yikho kugcina songasakhanyi kahle kwangapho ukuthi kuhamba njani
kuyini okwenza lidonselane kangaka
sisikhwaba omunye nomunye ufuna ukudonsela esikhwameni sakhe asifuna ukuthi sibambisane ngento eyi-1 sonke sikhululane sonke siphakamisane sonke ngesikhathi esiyi-1 ngoba indlela okudonselana ngayo yikho kunaloko ukhoza ukuthi ubone kuhlutheka kunje ngoba omunye la udonsela kwesakhe isayidi omunye udonsela kwelakhe isayidi ikanti-ke kube sonke singabambana sonke ngesitele zinto eyi-1 sonke sithi uyabona manje njengamazimbabwean siyazazi ukuthi sifunani manje sifuna impumelo kathi thube kodwa uzuzibuze ngempela ngempela kathi okwehlule ukuthi kwenziwe izimbabwe okwenziwa ngamanye amazwe afana nabo-south africa afana nabo-botswana kuyini okwehlule ukuthi izimbabwe ikwenze khona ma ukhangele kuyini so uyabona ukuthie
abantu bathi yini abatsha idonsela kathani
hayi tube akusiyithi abantu abatsha tube kubhalisiwe abantu more than 5 million abantu ababhalisele ukuvota so untshela ukuthi abantu laba ababhalisele i-5 million lesebala abakhona njengamanje khaya sengasabala abangaphandle bona la abasekhaya usho ukuthi bona kubahambela kahle kumbe mhlawumbe yimi embona kubi mhlawumbe ngakhangele emakhokhoba ngikhangele embare ngikhangele ewansi ngikhangele lupane ngikhangele echolotho ngikhangele echinotimbe e-Victoria Falls abantu ezitradini ngendlela embabona ngayo ngibe sengizibuza ukuthi abantu bonke laba usho ukuthi bona bakujabulela khona lokhu impilo le abayiphilayo umuntu uthole inyawo zimhlophe ambamapatapata kanti lapho uyokuthi phambili ngebandla elibusayo hayi khona duba abantu kumele sizame ukubambana ngikukhuzela umthwakazi mathi ngathi singabantu sizame ukukhipha le ngqondo leyo ukuthi kuthiwa inhlobo enje nenhlobo enje yikho kuloku izinto okusifela emuva konke konkuya kathesi thube sikhangelane lamavoti kunyaka ozayo kumele ukuthi ngabe sonke siyabambana sonke sikhulumile izeyi-1 ukuthi madoda lapha siyakubona okuyizinto okuyinto okungasinceda la izaphu dube laba singa-challenge split umpini la izaphu ayikho into alikho utshintsho engalenzi ezimbabwe i-MRP alikho utshintsho engalenzi ezimbabwe okwakathesi lapha sesikhuluma iqiniso la utshintsho olungaba khona kathesi sikhangelele umnyaka oluzayo yi-CCC kuphela lokhu akunamntu ongakwaziyo singaphikisa siyenzeni ezongu ma singabe lokhu esidonselana amanye amavoti azophithima futhi aye ku-MRP amanye kuzaphu izawini izanupiyefu lanesi yeta sikhuluma sikhona lapha e-South Africa singabantu esiyazi nesiyefu futhi aekusixotshelwe uxotsho angazi ukuthi siyakuya ngaphi uma singafuna ukuthi sitshintshe i-government ngoba i-government yakhona lezofika isigijimisa futhi sizokuya ngaphi manje ezambia lapho siyaqala ukugijinyiswa manje so zobe singabantu abanjani abantu abangakwazi ukuthi behlangane njengamazimbabweni sithi uyabona manje sesifuna utshintsho madoda singenzeni kwenzeka ngoba ukugijimisa navele yakwazi izane izosishaya so ipromise ukuvota yikho kungasikhulula dube abantu bonke abazazi ukuthi bafunana abantu bezimbabwe bebekele ukuhamba bephothisa abantu ukuthi baye ukuvota kula ncetho yeze avoteli ibandlelinje CCC is the only solution okwakathesi dube abantu abebekwazi lokhu kungehlula lokho siyahlala khona lapha emzansi sifele khona lapha kunanto esingayenza
umnumzana Lemukani Mpofu isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku-Live Talk lamhlanje Diaspora Forum sikhangela ukuhlukuluzwa kwezizalwane zezimbabwe esihlala kwele South Africa, iningi lazo eseliphelelwa yikusebenza kwengwalo zezimbabwe exemption permits ekupheleni komnyaka. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Kololokwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.